Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 kuLwezi 2024 ngokhiphe stobe. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele ebandla eliphikisayo eleCCC, uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe bafunyanwa ngumthethwandaba belecala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni.
Nakusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha ihope ebantwini abaphila lomkhuhlane lo.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ithi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abaligciwane le-HIV. Kulokhu futhelana kwele-South Africa okuvinjwa obokuza ukuba bengabi lamabhizimusi ezitolo okuthiwa zithengisa ukudla okubulala abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli welinye lamacala ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abangamajumi amatatu lambili, bafunyanwe namhla ngumthethwandaba kamantshi belecala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Abantu laba besebehlezi behlale e-Zuman Prison okwenyanga ezinhlanu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abanye abakubandla le-CCC abangamajumi amatatu ababotshwa loThimba batholakale bemsulwa. Babotshwa mhla ka 16 Hlangula besendlini kaThimba eHarare benanza usuku lweDay of the African Child. Umantshi uMnumzana Colette Ncube uthe uThimba labanye bakhe batshaya amapholisa balimaza ababili njalo bagongoda imota yamapholisa. Uthe bazagwejwa ngeviki ezayo. Kulababili abatholakale belecala kodwa okuthiwa babengekho ngesikhathi icala leli lisenzakala. Amagqwetha kaThimba labanye bakhe achasise ngokwenzakale emthethwandaba. Omunye wabo ngumnumzana Webster GT osebenzana nenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Judgment was delivered, of which the court made a finding that 30 of the 65 were not guilty and the 35 were found guilty of the offense of participating in a gathering with the intention of causing public violence.
UGithi Qubeke City uyadanisa ukuba uThimba namanye amalunga e-CCC abotshwa lawo sebehlale e-remand prison isikhathi eside.
And the matter has been rolled over to Monday 25 November for the pre-sentencing.
Olwela amalungelo oluntu obesemthethwandaba uMnumzana Peter Ncube uthi okuzisa ubuhlungu kuba abanye batholakale bengelacala ngemva kokuhlala isikhathi eside ejele.
Ukukhululwa kwabantu laba ababebotshiwe ade bebotshiwe Jason Timba kutshengisa ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kutshengisa ukuthi bebengabantu ade bebanjelelwe, baphuma ukubanjelelwa ngumthetho nje, umthetho nalo obambelela abantu. Xa sebakhulile so siyabona ukuthi bebevele bengabantu abangelacala bede bephumba ukubanjelelwa njengabantu nje ngentweni engekhoyo, intweni ezobephumba ukufela amafuku njengegundwana.
Ngolunye udaba, owayengummeli wemkhoba North edale liphalamende umnumzana Amos Chibaya namuhla uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail lidale le-High Court. Wayethethwa icala lokuthi wahamba ngontulikazi lonyaka emthethwandaba ukuyadingisisa okwenzakala kuThimba nabanye bakhe. Amapholisa athi akwenzayo ikutshotshozela uDlakela. Kolunye njalo udaba, unkosazana Mary Mbayiwa owayelikhosikazi lomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kwaliwe isicelo sakhe lidale elikamantshi ukuba kulahle udaba alethwesayo esithi sokuthethe isikhathi eside ukuba luthoniswe. Idale leli lithe kumele aphenduke ekuqaleni kwenyanga ezayo lisithi ugula kwakhe lokungafuni ukuma edale kungaphazamisa amalungelo kaChiwenga. Wethethwa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele eDoctors Without Borders ethi isithole iJackson ehlatshwa abantu abalegcikwane le-HIV eyaziwa ngokuthi iCabotegravir kumbe iCAPLA, yona ezaphiwa amazwe agoqela ele Zimbabwe, Mozambique, Malawi leSwatini. Umuntu engahlatshwa iJackson le uyahlala inyanga ezimbili enganathi amaphilisi kumbe uphi umuthi wabantu abale-HIV. Incwadi kwezempilakahle zithi ijekiseni le iqakatheke kakhulu ekulondolozeni impilo yabantu abaphila legciwane. Sixoxe lomunye olwela amalungelo abantu abale-HIV, uMnumzana Dumisani Nkomo.
Khona lapho kusempi yeZimbabwe yikho lapho esingathi khona singabashayela ihlombe nakhona lokho, ngoba nxa kusiba le-advancement ebakhona encedisa people living with HIV, khonokhwana kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nxa kuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili, ngoba into ezinye izinto yabusuzilele enewsing until uzuzibone practical sesenziwa. Nxa ziqiniso i-government fitshali sombe ikakhulu i-NGO naleyo okuthiwa Doctors Without Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe nama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le-need kumbe indingeko zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane. So leli Jackson ngelinye le elisithi hope lethemba elokuncedisa kumbe enxa elizaphathisa abantu abaningi ngamafitshane ngingasho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akula maphilisi, akula mitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Uma ARV singathi yebo, lanxa kukhula but kukhula kwangikhona isifo lokhwana okuvezayo ukuthi kuyakhula, ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100%. Ngoba nakuyikuthi kungethuleki ukuba nama-program asakileyo, one uzafetha ama-problem ikakhulu people living with HIV and AIDS, ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even defaulty ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo on an empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikakhulu lapho ezihamba khona kusemadorobheni, that's where lapho isingani zilohlupho khona. Ema-reserva kule challenge, ngoba even ama-NGOs wabona ezele bangumsindo, they make noise besedorobheni but ukuthi kube semaphandleni ngoba they are more vulnerable hlupho khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on, but vele kujayi kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusenzenzalo kodwa kuhamba, but sikhangelela ukuthi kube le-effort enkulu eyenziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu ugcine ayesevele sesiwa ne-problem, but khona lokho okuncinyane abakwenzayo sibona ngani okwakhathesi kuyancedisa sibili kakhulu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokubhubhe omunye njalo umntwana elokitshini leSoweto ngemva kokudla ukudla akudinge esitolo esisathuthukayo esikasomabhizimusi wokuza. Lokhu kudale ukufuthelana okukhulu osokuthiye izizalwane zakwele-South Africa zitshaya phansi ngenduku zisithi asafuni ukubona ngitsho lo yedwa umuntu wokuza oqhuba ibhizimusi lezitolo ezincane lezi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa avule omkhulumlilo eDiepkloof eSoweto ngesikhathi izakhamizi zifuna ukudlithiza ngamazinyo abokuza abeyothengisa esitolo sokudla esathuthukayo okucatshangelwa ukuthi yiso esithengise ukudla okubulele ingane. Ukhansila weSoweto unkosikazi Brenda Dami utshe neStudio 7 ukuthi lingane efileyo labangane bayo abathathu ithenge ama-chips kulesi sitolo. Ngemva kwalokho waqala ukuhlanza egugula amehlo etshengisa ukuzwa ubuhlungu esiswini. Uhle wafa engakafiki esibhedlela, kwathi abangane bakhe ababili omunye uphenduke esibhedlela kanti omunye ulokhu ebangwa lezibini.
Simeleni, how many bantwana bethu bayashona. Umntwana nomntwana bathole imali uzogijima yothenga snacks. I'm hurting as a parent, I'm hurting as a community leader, I'm hurting as a counselor. Kuthi Alexander, all over abantwana bayafa sithini.
Isakamu seDiploof umnumzana Moses Bot uthi ngemva kwalesehlakalo abukuza bonke abalalezi isitolo abaphume baphele eSoweto kungakonakale.
Shop lawo abantu. So sizazi ukuthi abantwana baphile. Amaspaza shop wonke avalwe. Then lama Pakistan babuye lapho phuma khona. Wawasibulalela abantwana, babulala youth yethu, babanikeza nama-drugs, babathingisele nama-drugs. So they must go.
Umkhokeli wenhlanganiso Operation Dudula eyaziwa kakhulu ngokungemukela bokuza kumabhizimusi aselokishini lemisebenzini engadingi amakhono, unkosazana Zandile Dabula uthi uhulumende weSouth Africa usehlulekile ukuvikela izalwane zakhe, ngakho sekudingakala ukuthi izalwane zakwele South Africa zizivikele.
Silokhu siluza iy'ngane zethu, and we have a president that keeps prioritizing foreigners over us as citizens of this country. I think the only solution to this thing is ukuthi they need to declare a state of an emergency, because we are in a crisis. We have influx of foreigners, they come in and out, they don't respect the laws of this country.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi umongameli Cyril Ramaphosa esanda kumemezela ukuthi bonke abalezitolo esathuthukayo lezi kufanele babhalise kabutsha, baphiwe imvumo entsha kulandela ukufa kwabantwana asebefika amathumi amathathu 30 ngemva kokudla ukudla abakuthenge kulezi zitolo eziqhutshwa kakhulu ngakokuza. Okuviyo labesifazana kubandla le-Patriotic Alliance, unkosazana Victoria Africa uthi akusoke kwenzeke ukuthi bavume ngitsho lo yedwa umuntu wokuza ukuthi abhalisele ukuqhuba ibhizimusi lezitolo lezi ezincane.
I-president yethu uyasidelela, akasihloniphe as a country, and loo nto leyo yenza ukuthi kube nzima ukuthi thina nathi siyaba ma-South Africans simhloniphe. Into ayenzayo akanandaba, angeke sithi sikutshela uyibonela nawe ukuthi abantwana bayashona. Wena as a president uthi mabahambe bayo register indaba amaphepha yena lama products basidayisela wona se azolungisa indaba amaphepha.
Uhulumende uthi bonke abaqhuba amabhizimusi okudla kuzafuze babhalise ngemva kokuhlolwa kwendawo abathengisela kuzo kanye lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Iningi labeZimbabwe lithi lokhu kuzabagcwalisa amagabha avuzayo njengoba indawo abathengisela kuzo zingeke zipasiswe, kanti abanye bathi abalawo amaphepha afunekayo ukuze babhalise. Iningi labo bathengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini abalisa iHillbrow, Beria, Newveld, Tembisa leBrampisha eSoweto. Mayestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump usekhethe uDr. Mehmet Oz, owaziwa kakhulu ngohlelo lwezempilakahle olwethi Dr. Oz Show, uba akhokhele uhlelo lwe-Medicare lezinye. UDr. Oz uzahlolisiswa lidale le-Senate engakangeni esikhundleni lesi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abantwana abafika izigidi ezimbili 2 million babhekana nendlala eyesabekayo kule South Sudan okulempi yemvukela. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Ngesikhathi eleMelika lilungiselela umbuzo omutsha ngozibandlela ngomnyaka ozayo, umcebisi kahulumende weMelika ubona ngendaba zekhaya umnumzana Jack Sullivan usekhulume kabanzi ngodaba lwezomvikela eMelika. USullivan uthi uma kukhangelwa ngemibono ejulileyo kusobala ukuba eleChina lifuna ukukhokhela kukho konke okwenzakala emhlabeni wonke jikelele eminyakeni elithumi engamathumi amabili kusiyafika amathumi amathathu elandelayo. Uthi lokhu yikho kumele kukhangelisiswe kakhulu nguhulumende ozangena ngomnyaka ozayo. USullivan uthi kuqathekile ukuba eleMelika leChina abe lendlela ezikhanyayo ezokukhulumisana okulenhlonipho.
Uto kunye njalo ukuqakathekileyo yikuba kube lokukhulumisana mayelana lezebutho. Uthi okusinda elemelika okwamanje kwezokudlelana lamanye amazwe ngokwenziwa ngele Iran elamaqembu amaningi ethusela elemelika emhlubulweni we-Middle East. Uthi kumele udaba lolu lulungiswe ngesiphangiphangi. Usulivani uthi kusenzakala konke lokhu elerussia lihlasela ngamandla ele-Ukraine ukwethusa amazwe asemhlubulweni we-Europe. Uthi udaba lolu lwenza kube lokungahlaliseki kwezomvikela endaweni le lemhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kwengezwe ngokwenziwa ngele-North Korea eselithumele ibutho ukuba liyencedisa ele-Russia. Usullivan uthi kuqakatheke njalo ukuthi kube lokusebenza ndawonye kwele-Melika ukwenzela ukuthi kuphathwe ngemfanelo ezokudlelana lamanye amazwe. Uthi lokhu kugoqela ukuncintisana lele-China kukho konke okumayelana lezomvikela lokunye. Usullivan uthi kuningi okwenziwa ngele-Melika elifisa ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe afana lasemhlubulweni we-Indo-Pacific. Ugcizelele esithi lokhu kungaqiniswa ngokudlelana ndawonye kwabantu be-Melika. Uthi kuke kwenziwa okufanayo okumayelana lelizwe le-Ukraine edalele House of Representatives kanye lele-Senate kuvotelwa ukunika ele-Ukraine imali yokulwisana lele-Russia. Ngakho-ke uSullivan uthi ngombono wakhe labanye ababona ngezomvikela lokhu kumele kuqhubekele phambili. Uthi kumele uhulumende ozangena embusweni akhumbule lokhu njalo athathe amanyathelo afanayo. Uphinde wathi akulayela uhulumende ozangena esikhundleni yokuthi adlelane lamazwe angenza ele-Melika lizivikele sonke isikhathi. Uthi lokhu kugoqela ukuvikela ilizwe ekusetshenzisweni kwemitshina yakulezi nsuku. Le yimibono kahulumende we-Melika. Zimbabwe. Izakhamizi zithi indlala ilokhu isidla ubhedu elizweni ngenxa yesomiso lokuphidlika komnotho welizwe nanxa uhulumende emanyanele inhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe esithi uqhuba inhlelo okufanele ziphathise abaswelayo. Ukuze sizwe okwenzakala emadolobheni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha olungentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Silabantu awunazela ukuthi balengadi abaziphiwayo, abantu abadala balalaba abadi kubana bancediswe balengadi abaziphiwayo. Ungananzela izilimi ezikhona laphana akusayizilimi ezinhle kakhulu. Yebo silezikotsho, abantu bayezikotsho, abanye balamabhol kuyathelelwa khona bana kwenziwayo. Kodwa sofike sibangeni sokuthi khathi esingakuyathokala amanzi ezulu oyiwo amanzi anothileyo kwezokunathisa izihlahla ukubana abantu baphumelele. Kade singakulezi zimva uyabona abantu badonsa nzima ngoba nijile ukuthi amanzi abe nebe isikhathi esinene. Kulezi zimva kuyatshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi abantu basuka bahlale bebaningi khonaphana. So kuletha ingozi yokuthi engxenye singaba lemikhuhlane etshiyeneyo eyabo-cholera, eyabo-typhoid khonaphana ukuthi abantu ihygiene yabo isuke iyehle iye phansi. Ithisa kangaka uzananzela ukuthi ama-temperatures aphezulu kakhulu. Kudinga ukuthi abantu banathe amanzi amaningi, abantu bageze. Siyabona ukuthi emalokishini lapha abantu ukuthi ababhalise ukuthi kule ngatsha ezibhalisa abantu. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi kuleyo kuyathenjiswa asikahlangani lako sibuluthi abantu bethi bebhalisile bese kuthiwa hayi bazancedwa ngokudla lokhu lalokhu lalokhu. Njalo phela loko sikunanzela kunxa sikhuluma ngaleyo ndlela khathe sokulala into yokuthi abantu sebelima emadorobheni okuthiwa yi-urban agriculture. Kulumnyaka ophelele owakwenzakalanga so abantu vele sebephakathi kwendlala. So kusuthi lakathi esabanye abantu baswela ngoba le mpupu imali yempupu ayikho, imisebenzi ayikho. Sibone lo imikhonomo elizoyithi vele awufile, abantu abasebenza abaningi ama-factory avalwa. Kula bantu vele abadla kanye ngelanga khathesi khona bemadorobheni koBulawayo. So kusenza impilo yabantu emadorobheni badonse nzima, kuphosephose akufana lakhona ngale makhaya. So njalo kwezindawo siyathola kulokhu khonona ukuthi bona abantu ababhalisayo abazithi ngalo be-social welfare. Kuyabe kungasibo bani sibulane abachathiwe izisebenzi kahulumende. Uthole ngxenye ngabantu abayingxenye yabona amaphathi ezombangazwe. Khona kwakuhle ukuthi sokule ngozi yokuthi engxenye kulabanye abantu abangagcina bengatholanga uncedo. Lwana umuntu esekhangele abantu bonaba asebenza labo ebandleni. So ngamafitshane uhlupho abantu balambe eZimbabwe. Isomiso sichayile sibili sazo abantu bazi ubuhlungu. Esethemba ukuthi engxenye yinkosi ngala yayisihawukela. Kungani izulu ezimhlupho engxenye zinehla ziye phansi kodwa wakathi esihayi sesiqongweni sohlupho le ndingeko zabantu eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo ezisebenzi ezeCTU kusigaba sentshonalanga yelizwe. Wexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yeah, Studio 7 live kanjani basazi betabahle. Yeah, hayi sibongela pana umhlonishwa ubaba uMoses. Hayi umtshelile ubaba uChuma. Awuzwile futhi labanye abangani bakhe abazwile abasebandleni lokwehluleka. Bese ngisithi mina ibandla lokwehluleka imali yehlulwa ikusupplier ubulawayo ngogetsi. Kuthi ukuthi ma kungase kwenzeke ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa no-constitution. Kuthi ukuthi kuyabe sokunzima phela ukuthi wonke umuntu oyi-citizen yaseZimbabwe kufanele athole ugetsi, kufanele athole amanzi. Uma behlulwa ikusupplier nje lezi ndawanyana ezincane ezisanogetsi okwamanje, sokufanele ukuthi besupply district by district, ward by ward, sebhuku by sebhuku. Kuthi ukuthi phela kuyaba yinkinga yonke phela. Kuyacaca ukuthi kuyi-indication ukuthi iZANU-PF libandla lokwehluleka, lezesayangkhona kuyilibandla lokwehluleka.
Studio 7, Studio 7 njalo ngofela iqiniso lokukhulumayo. Ayi, sayifile iZimbabwe sigoqa izandla sifukile ukuthi sibona amanye amazwe alwela izwe labo. Thina iZANU nalabo boJuma ababhizi bekhulumela iZANU. Nako manje sokuthiwa izinduna sokumele zibambe imihlangano yokuthi abantu babulawa kanjani ku-ground. Labo ngibonga abantu becholocho, labo abantu abecholocho abaqine impela vele ilena bengayifuni. Izinduna bengazifuni ukuthi zize zizolintuza. Abeze bona, angithi kuqala babethumele amasosha ukuthi azobulala. Manje akuze bona-ke phela bezosho-ke phela bona ukuthi laba abantu esasibabulala sasibabulalela ukuthini. Kungathi abantu becholocho bengaba yisibonelo kwezwe yonke indawo emadibheleleni ukuthi kathi kwakubulawelwana, babebulawela ukuthini, babeyenzeni laba abantu ababulawayo. Ayi njengezani madoda, hayi manje ezikolweni abantwana bafundile ukuthi esikolweni ma ungathi uyafundisa umntwana ungehlelwe ukubhadala, ungugogo, ungukhulu, ungumama imfelokwazi, ungubaba, awunamfazi. So kuthiwa kungcono kuzothathwa lona leli tafula la kuzodlela khona laba abantwana, kuzothathwa leyo mbiza la kuzophekelwa ezophekela laba abantwana. Lowo mntwana ma kuwukuthi uthathwa leyo mbiza kusasiyophekelwa kuphi?
Studio 7 linjani Mthokazi omuhle. Hhayi, ibandla lezana Mthokazi ngeke lize litshintshe ngoba imfundiso abayitholayo yiyo le yokubulala abantu. Abayithola vele zisuka kumkaba lakhathe sisaqhubeka khona lapho, ngeke izitshintshe noma kungangena iphi i-youth still kuzolokuhamba ngaleyo mfundiso ngoba imfundiso abatshelwayo ukuthi ma into zihamba kanje kumele nibulale ukuze into zihlele zivuna bona. So ukuze nje kutshentshwe kuzomela nje ibandla leli likhitshwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uliviki uhlelo Was a Friday sileqembu lezomculo weRumba kumbe iChibilika elizibiza ngokuthi induna zedale. Lekhokhelwa nguBarry Siboniso Phumuzile Dube odabuka eDandanda eLupane. Wamanje leqembu lesa South Africa. Asizweni umsakazi weStudio 7 ezaJesus Banda exoxa loDube.
Li wenduna zedale uzibiza Barry Mr Zibo nguye silaya sizweni elandisa ngembali yakhe
igama lami lokuzala nje uSiboniso Phumzile eDube ngingu vocalist weqembu induna zedale. Ngafunda iprimary le creche endaweni yaseGegema khona eLupane eDandanda. ngazoqedela la futhi primary stages emhali grade 6 no 7 emhali primary school emagwegwe ngazifunda izifundo zami zaphezulu ze secondary emagwegwe secondary.
Mbuleli zela madlalati ambalwa udube ngiyoloba ingoma zentuna zekudale ecula ngesilungu umdumo wechibilika
sengilamadlalati amane lama single track amathathu le DVD eyodwa obhala ingoma yimi uBerry Mr Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngu backing vocalist walo leli qembu so konke nje iqenjini kuphetwe yimi zonke intambo nje izinqumo zithathwa yimi ingoma zibhalwa yimi ziphinde zihlatshelwe yimi futhi ume manje i-illegal immigrants ngitsha nje iqala iziyophela ngesihlungu
Mr. Zibo uvela kugama lakhe lokuzalwa elithi Siboniso. Wona nxa ufuna umculo wakhe usutholakala batshele Berry ukuthi bawuthola njani.
Inambeni zami lezi zithi 0027634341102 emahole emabobela Dube bazonithola khona lapho noma baye kuFacebook page ethi Berry Mr. Zibo and Induna Zidale noma baye kuTikTok ethi Induna Zidale 1 bazothola khona imisebenzi yami lapho. Ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms. Uyangena nje ubhala uthi Berry Mr. Zibo. Ngiyabonga.
Induna Zedale hilo iqembu. UBerry Mr. Zibo nguye umholi walo. Impela sonto elithukela kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyazizwa siyasuka lapho namhlanje silethemba lokuthi lijabela zelaphosa laqama kwamazwane. Yes, isikhathi savumi ulive joke sixoxa namhlanje ngokuzanywa ngele Zimbabwe elifuna ukubuyela kumanyano we-Commonwealth. Siliqhubake lapha uhlelo lethu lanamhlanje lilalele i-live joke lingakhohlwa sibili oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi libe lempelansodo enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.